sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 10 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likazungula elizaphawulwa namuhla, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi lelizwe leZimbabwe lalo laphathisa. Ezinye njalo iziphatha amandla zamabandla aphikisayo ezivalisa elimthwakazi Republic Party lele MDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla lezano PF.
Okwasenza sahlukana laleli bandla ukuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyiyo yachiwa ngubaba uMorgan Tsvangirai.
Udaba lobukhosi bamaZulu kwele South Africa lokhu lungakalungisiswa ngoba abanye besithi osekhethiwe ukuba inkosi uMisizulu akumelanga agcotshwe.
Yona indaba yewini kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisiyongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likazungula elizaphawulwa ngokusemthethweni namuhla. Umongameli Mnangagwa eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter uthe uza kuba ekhona emkhosini wanamuhla ngoba uhulumende wakhe wabona kufanele ukuthi angene kuhlelo lokwakha leli bholoho. Ibholoho leli elenjanji lomgwaqo lidlula phezu komfula uZambezi liqhumisana amazwe omabili aweBotswana leZambia. Ingcwethi zithi lokhu kuzakwenza eleZimbabwe liswele inzuzo kuzihambi lemithelo yemoda ezithwala impahla ngoba bebequma eZimbabwe ukuze bafinyelele amazwe womabili. Embikweni wethulwe nguhulumende weLebotswana lelo lizwe leZambia yiwo awakha leli bholoho. Lumbiko uthi Mnangagwa uza kuba ngomunye nje wabamongameli bamazwe angumakhelwane abanxuswe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni leli bholoho lamhlanje. Lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababanjwe igciwane le-coronavirus, njalo akula muntu obulewe ligciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Bonke abahlanu ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabakobulawayo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ichumi lasithupha 16,792 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Ibandla lezanu PF esigabeni seHwange liveze abantu abedlula ikhulu asebesuke kwamanye amabandla aphikisayo bangena kuleli bandla. Omunye wabaveziwe ngumnumzana Akim Lubinda wake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. Lo mnumzana Peter Nyoni wake wamela isigaba seHwange West edale lePhalamende engowebandla leMDCT lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi esigabeni seMatabeleland South kubikwa bekulomkhosi wokwamukela amalunga adlula ikhulu asuke kubandla leMDCT esiya kubandla leMDC Alliance. Sixoxe lomunye osandasuka kubandla leMDCT waya kubandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South, umnumzana wachisibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi Uhambe njani umkhosi wokwamukela amalunga asuke kubandla le MDCT ngomgqibelo?
Besilo umhlangano we district eMatopo North esigabeni seKhezi lapho ebesisamukela khona amalunga amanengi avele kubandla le MDCT okugoqela umama uMendi Ncube owayengumsekeli kaMgcini Ngcebo kuNational Women Assembly MDCT okanye lo mama uVivian Ndlovu obengunobhala wabomama eMathabeleland South okwasenza sahlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyo yachiwa ngubaba uMorgan Tsvangirai yokususa iZANU PF esikhundleni sebengani basebenzisana layo. Uzakhumbula ke ukuthi iMDC libandla elasungulwa ngo-1999 lapho ebesikhona lamanje lalapho esiye khona ngabantu ebeke sikade sisebenza labo bekulokwehlukana nje kokubona kombono. Uyakwazi ukuthi kuthiwa abantwana benja abathungululi ngelanga elilodwa, so ukuthi kuthiwe besasiye ku-MDC enye, hayi akusikoqiniso, i-MDC yinye baba Gambe.
Ya ungasitshela ukuthi manje nxa wena ukhangele ubona ungani ibandla le-MDC Alliance lilakho kumelela na kukhetho lelamathuba angcono kule MDCT?
Nga abantu bengasebenza gadalala amathuba manengi okuthi ibandla le alliance liphumelele. Into eqhakathekile esemqoka yikubumbana lokusebenza gadalala indawo zonke abantu babambane kukhutshwe isitha.
Bakhona abanye abasola umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa besithi unganikala magcebo wokuphathisa labo abafuna ukuthi kube kuguqulwe umbuso. Uthini wena ngobukhokhelo buka mnumzana Chamisa?
Baba Gandhi, inkokheli inkokheli ngabantu. Mina ngela ngiyamamaso ngokubona kwami ngibona ngani akala sici lo muntu ubaba upresident uNelson Chamisa. Into eqhakathekile ukuthi kumele simxhase sonke laba abasolaye ngabahambisana lombuso wesitha besenzela ukuthi singafiki eKhenani lapho esifisa ukuthi siyefika khona. Ngokubona kwami mina ngedwa ngibona elamathuba amaningi kakhulu. Into eqhakathekile ukuthi simxhase sonke njengabantu benhlanganiso. Kuvele kuswelakala ukuthi abanye babe lensolo, kodwa mina ngesami isibonelo lokuzwa ngabantu bekhuluma kuground because okuqakathekileyo amandla enhlanzi asemanzini, amandla akasebantwini. Okuningi lokhu hayi ngaba ngafisi ukuthi siphume kulobo bugqili esiphakathi kwabo.
Lo ngumnumzana wathi Sibanda osanda kusuka kubandla le-MDCT waya kwele MDC Alliance ubexoxa icingweni le-Studio 7 esemadobo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Usekhethwe ukuba inkosi yamaZulu umnumzana Misi Zulu kaBheki Inkosi ubikwa egijinyiswe ngabantu kade behlome ngembhobho ngomgqibelo. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abathi incwadi yemfa iwill eyachiwa ngunina indlovukazi uShiwe Mantombi Dlamini Zulu wayephethe isihlalo sobukhosi wabhubha ngemva kwesikhatshana ephethe lesi sihlalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ukubona njani okwenzakala kwele South Africa ngendaba yobukhosi bamaZulu.
Yona indaba yewill kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi. Uyawubona ukuthi imkhuba yesilungu singene njani, yavoxa kanjani. Ikho khonoko sokusenza ukuthi kathe sibone khona phana esigodlweni. So ngathi kukhona ukuphikisana ngoba sokushiwe indlela esiyaziyo ekukhethwa ngayo inkosi akula wi, kodwa ke ikhona indlela evele ikhethwa ngayo inkosi. So le into yokuthi thwa kusokule wili, hayi mina nxa ngikhangele lami njengomuntu ohlaziya isintu ngibona sengathi kube lokuphosisa okuthile nxa kuyikuthi khona bachiye bebeki wili besithi bona ubukhosi buzabekwa ngewili. Iwili ayisindlela yokubeka amakhosi akithi.
Wena ngokubona kwakho ngubani okumele abe inkosi?
Mina ngokubona kwami njengomuntu ohlaziya ezamasiko, lapha nokumuntu okumele ukuthi ngabe uba inkosi ngumntwana wekhosikazi lesilo elivela kumbe ngithi alithatha livelela kweyinye inkosi. Nxa kukhona umama amthatha evelela esikhosini, nguye umuntu okumele ukuthi ngabe uthola indodana eza kuba yiyo ezaphatha laphaya. Angifuni ke ukuthi ngithi mina ngikhombele ukuthi uba, kodwa ke ngokwesintu umama lo thethwe esikhosini nguye ozala umntwana okumele ukuthi athathe ubukhosi balaphaya kwazo. Yiyo indlela mina engubheka ngayo ngikhangele ngokwesintu, njalo okungasoze kuqhathe isizwe, ngoba isizwe kumele sibe lendlela yaso yokwenza izinto, ayikhona ukuthi bese kulethe isilungu.
Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kudaba lolo?
Iye baba Kande, ngiyazi ukuthi khona kunenge okumele ukuthi ngasi yakufunda, njalo futhi kade siwukhangelele ukuthi sikufunde emveni kokukhothama kwesilo samazwe. Sokunzima ke kathesi ukuthi khona sifunde kubo, ngoba nxa sokusebenza iwili kusuka kube lenkinga kakhulu ukuthi khona nxa sokusithi lowo muntu sokungasela system esebenzayo, sokusebenza ukuthi ubani yena ofisa ukuthi ngabe ubani nguyophethe, kusho ukuthi akusela system. So ke kathesi ungakhangela ngendlela leyana elaphana kwazo, sokusiba nzima ukuthi sifunde njengabantu bangapha eMandebeleni, njengabantu bangapha abakhangelela ukuthi nga siba lenkosi, sibe sikhangelela ukuthi thina siza kuba lempendulo enhle evela kusuccession ezakwenzakala laphana kwaZulu emveni obani silo sikhothele. Kodwa ke kathesi kukhanya sengathi hayi kuza kubanzima ukuthi laphana sifunde, ngoba nxa kulokhe kulandela indaba yamawili kusho ukuthi hayi sokuza kubanzima, kanti sokuza kubanzima msakazi ukuthi khona sifunde ulutho, sokuza kubanzima ukuthi sifunde ulutho njengakathesi sikhathazekile ngalokho okwenzakala laphaya.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso efuna ukubuthelela ulwazi lamacebo ezizalwane zesigaba seMandebeleni ngenhloso yokuthuthukisa lesi sigaba ePutheho iphakathi komhlangano oyeviki yonke oqale izolo. Sixoxe lesiphathamandla umnumzana Joshua Mhambi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
iPutheho ligama lesisuthu elitho umhlangano. Umhlangano kayisiyo nhlanganiso, kodwa ikuqoqwa kwaba ukuze bahlale phansi baxoxe lokho okubakhathazayo. Kuphutheko bekuhlanganiswa abantu ukuthi baxoxe izinto ezibahluphayo socially, culturally and economically, le justice and governance problems of Matabeleland. Kutsho ukuthi kukhangelwa izinhlupho zeMatabeleland hatshi ngokukhala, kodwa ngokuthi yebo isimo sinje abantu bangenzani. Iqoqoleli lidalwe ikubona impumela embi kubo grade 7 ama results abo, lokunanzelela ukuthi la ku A level kulohlupho. Lento ezininge ezihluphayo eMatabeleland yikho iPutheko ejonge ukwenza, ayisiyo inhlanganiso, kusese ngumhlangano wokuxoxisana ngenhlupho.
Sizwa kuthiwa umhlangano eliqale ngesonto uhambe kahle, ungasitshela ukuthi umhlangano lo ngowani njalo ngobani kade bekhuluma besethula ama?
Yebo, so bengisatsho nje ukuthi bula ma platforms lapho obe kuxoxiswana khona kubo WhatsApp uma small group discussions ngaphansi kwezihlahla ngaphi ngaphi bekuxoxwa nje okweminyaka emibili edluleyo i-convention le iphutheko isikuphutshisa ke lokho bekusenzakala ngokuthi kuxoxiswane kuvunyelwane ukuthi lokhu siza kuphatha ngalolu hlobo lokhu siza kwenza ngalindlela in other words it's the conclusion of the debates and adoption of resolutions long proposed and debated public in chat groups kuma community meetings inhloko ekakhulu ku news kuphephandaba lethu iphutheko lakho bekuxoxiswana namhla sibe lomthandazo oqutshwe ngo Dr. Emmanuel Hlabangani oy Heal the Wounds Ministry nguye osivulele ngomthandazo kube lezikhulumi u Vincent Dlovu u Iso Ncube uNonhlanhla uNhlanhla Moses Ncube Lingxolele u Liverson Mdongo umpho Ncube lo Thamsa Nqamlile then saba le solidarity message enikezwe ngu Christian Lubasi Kalaluka
ukugcina ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu le iyamukeleke okunganani eZimbabwe
wonke umuntu unxusiwe kusukela amasonto ama civil society organization izakhamuzi abanga club lakho konke abaqhubeka ngezomzika politiki ngoba umhlangano wentuthuko awukhethi muntu size xoxa ngendaba ngezihloko ngemigwaqo khosi ngathiya bani phana umhlangano lo awudingi kwamukeleka kulo ongafuni intuthu abantu bayezenzela bazakhele inhlalo yabo yikho ke okujongwe iphutheko lokho yikho okukhangelela ukuthi ensukwini ezilandelayo kuhlafuno lelithambo ngizathanda uqomosela ukuthi lo ngumhlangano wokuqala ogoqela wonke umuntu wemathebeleleni ke kuzokhulunywa ngohlupho lwemathebeleleni singagalili size khuluma ukuthi indaba zethu sizazilungisa njani njalo sivumelane lokuthi kusukela la kumele kwenzakaleni asicabani lo muntu asijonganga muntu asijonganga kulwa sikhangela ukuthi hayi sithi nantu hlupho lethu sizalulungisa ngalindlela wena ke ofuna ukucabana lokuthi thina sikhethe ukuzilungisela njani izinto zethu umhlaba ukhangele
umnumzana Joshua Mhambi isiphatha amandla senhlanganiso yephutheho ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulezizalwane zakwele South Africa esezicapha umngcele zingena eZimbabwe ukuzohlatshwa ijekiseni yeCOVID-19. Akhona amakilinika eZimbabwe abhadalisa amadola elemelika angamachumi ayisikhombisa ukuthi umuntu ahlatshwe lijekiseni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useyekethise imigoqo yokuthi abamabhasi labamakhombi emaphandleni akusamelanga babe lesivumelwano lenkampani yeZupco ukuze bathwale abantu. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba isiphathamandla sikahulumende wele South Africa esigabeni seGauteng unkosikazi Faith Mazibuko uthi bacithe ixuku labantu kade bengenisa igolide elizweni lelo okungekho emthethweni bevela eZimbabwe fika phose isigidi igolide elitholakeleyo ngelibiza inkulungwane zamadola elemelika afika phose isigidi esisodwa $782,000. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, alena sakazi lesitudio 7 linjani? Linjani bonke? Ngicela ukubamba kancane indaba ka Witness Dube. Othi yena ibhili le omama kulokunye okumunyethwe yiyo abayo abakufunayo kakhulu lapho. Ngicabanga ukuthi mina awusoze ukuthi wena isithebo sicele ama wu uthi kube sizadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama angifuni wu ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi njengabanye ngabe babona nje ukuthi heyi babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa abantu bathele nzima maso iliqiniso elikhona lona lelo so xa kusenzakala ezinye zezinto esinjengazo nalezi ezipanitsha uzulu kanti-ke into yavunywa yapaswa ngozulu jikelele okwamanje sisiyapaswa ngasisi sokusidanisa kakhulu kakhulu nxa ikuwukuthi iyihulumende yabantu bekufanele mpeli phendule bhekhe ebantwini abantu bezitholole ukuthi kuhle kumbe noma kubi kodwa lapha sesiyeziswa ukuthi weza siyafuna kumbe kasifuni ngoba bona besithi bale 2/3 majority eparliament bencediswa ngabangani babo omonzo so yinto engani ibuhlungwana kakhulu abantu bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho ngoba ngicabanga nanxa ingaze iye emakhoti ya angiboni ukusiba nesisombululo kangako lapho ngiyabonga basakazi abahle mina ngingumoya selowagolo
ngibingelele kustudio 7 basakazi bami abahle ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezaratshisa udungamile ingomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila umbuzo wami nginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti ezimbabwe kungani i-diaspora vote ingabi khona ngubani onqabayo ukuthi i-diaspora vote bekhona umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami kunzima ukuhlungu siyababona South Africa bala ama-diaspora vote izizalwane zala e-South Africa uma ngabe mhlawumbe kuvoto ziyarejista kulawo mazwe ezikuwo zivote ama-vote account khona ngale belethe ama-results kanti kungani ezimbabwe ngubani oyalayo ukuthi i-diaspora vote bekhona ngoba siyayidinga thina singabantwana basezimbabwe ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga kakhulu inkosi nenzele kahle
sawubona msakazi we-studio 7 kanye nabalaleli bonke ngiyalibingelela mahlaba ezulu mina nginenkinga yendaba yokukhulunywa ngabantu be-MDC alliance bona behlala bechala ngokuthi kubusha amalunga e-MDC alliance thina-ke abemthwakazi republic esiboshwa nathi mihle namalanga asikhulunywe thina sinjani asingabantu na or asingabantu basezimbabwe singabantu bakomthwakazi behle kucace nje ukuthi thina asingabantu basezimbabwe singabantu bakomthwakazi benqumele elizwe sizimele once cause babekhala bona bakhalela bona njenge-MDC alliance thina abakomthokazi abasikhaleli abaminathi sibambisane nje ukuthi sikhale sonke nje ukuhlingezezathifa bona bakhala ngabo kuphela nama sikhala singabemthokazi sikhala labo ukuthi nababoshwa bona babekhala bakhala bodwa i-MDC alliance inayo ine-tribalism inobandlululo nayo labo bangabantu ukuthi bengangena embusweni bazosibandlulula futhi asisayifuni nayo emile ukuze i-MDC alliance ngiyabonga msakazi wami
sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 ninjani hawu ngiyaphila hhayi siyabonga mpela iindaba ezinhle nizithumelela zona eziliqiniso njalo ngibe sengicela ebantwini basemathebheleland zonke nje inhlanganiso ezikhona emathebheleland ukuthi nangingabuza nje mina ukuthi kuze kwenziwe i-unithi ama-distance ayemangaki egangeni awayenza ukuthi kuze kwenziwe i-unithi nonkomo nomgabe ayemangaki ama-distance ayekhona esigangeni so singahlala siloko sithi kuyavotwa akuliwa kanjani hhayi sizosokhula kakhulu ngiyabonga
libonanisalibonani basakazi ku-studio 7 okukhulumayo ngu-David lapha e-Johannesburg eGoli kodwa ngokuhlala ekhaya ngisetsholotsho hhayi siyabonga basakazi indaba elisithulela zona nami namhlanje ngithe sesisithi isikhathi ngidlalela kanike ngidlulise nano olwamuvo inkinga esilayo ezimbabwe inhlanyelo kamgabe umgabe wasitshiyela inhlanyelo embi laba abantu bezanu p f kabazenze umuntu wabathiye bafundise umthetho omuvo ngumgabe gabe yena wayengenayo vele i-leadership lwaba abantu wayenjengumuntu ogombela kwesakhe balaba abantu labo basala belaleyo mqondo ukuthi bangogumbela kwesaba abalandaba nomuntu laba abantu care about other people naso wabona bemisa zonke izinto abakhumbi kahambi kobulawayo bavala amabhoda bayenza yonke le nyakanyaka abayenzayo kuyikuthi don't care about other people into nje abayifunayo nje ukuthi ezilongo bona kubahambela kuthi kodwa hhayi siyasho ukuthi ngelilanga ebhaphuni lisegaja kuzabaphelela ngelinye iyabona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika. Ilizwe leMelika lithi selenelise ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngesilinganiso esijabulisayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu igciwane le-coronavirus laqala kweleMelika nyakenye ledlula kancane ingxenye yesigidi 595,811. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani esigabeni se-Texas lapho ahlala khona.
Ebaba kande ngiqale ngokuthi langelihle bomama emhlabeni wonke abake bakhangela i-COVID-19 njengento engumkhuhlane omangalisayo obulalayo. Kuke kwathi nje kwesinye isikhathi xa usukhwela kakhulu lapha e-Texas sewuhlala kubomvu kuphela, kungena abantu ngama-thousands ezibhedlela lapho bangathi bayethuka khona kancinci. Kwangathi kuthi niki sibili ama-mask uyathe zitolo uthole kula ma-mask uyathe mabhenki lapha kula ma-mask kodwa ke kwaya ngokuya kwesikhathi ugovernor wakhona wathi akusizi lutho lokhu, akusweleki ukuthi abantu babebelokhe befaka ama-mask. Ofaka i-mask kathesi lapha e-Texas ngonjengami owesabayo ofisa ukuthi avikele impilo yakhe. Kwesesikhathi uyafika kwezindawo bakukhangele kungathi kuthiwa bakaze bakubuze ukuthi kathi ufakeleni lokhu, ufakeleni khonokho. So ke sekungathi nje abantu bayabalwa abazivikelayo lapha nalapha. Embona belokhe bengathi bayawafaka yilaba abasebenza abantu ngezikhathi zonke. Ngathi thina laba abachaya amathili ezitolo kumbe laba banjalo, kodwa ke abanye laba i-public usubala abafake ama-mask abaningi sekungathi bayazihambela nje, sekungathi ungumthetho right lokho ukuthi kungafakwa ama-mask. Kodwa ke ngiphinde ukwenzela ukuthi labalaleli bezwe khonale lapha abakhona ukuthi i-mask iqakathekile kakhulu, ngoba kungasiyo mask le ngabe kasizela amadokotela labonene bakhona baphila basizwa yiyo i-mask.
Aba yini ngobuningi abantu ijekiseni ye-COVID-19?
Bethukile sibili abantu lapha e-Texas kusaqala. Wawusithi ma usiya lapho kuhlatshwa khona lapho, ngoba thina esi-over 65 yide sasihamba phambili ukuthi siyehlatshwa, kwakuhamba ngeminyaka. Wawusithi usiya khona ufice umzila lokho esithi yilayini i-queue ibhoda lezindlu ijorobeli siya khona, uchede-ke lawe uchede uzu uthi maybe 2-3 hours ukuthi uyengena emnyango lapho kuhlatshelwa khona. Kodwa ke kwaya kulokho kusehla sizwa kuthiwa kathesi hhayi akusela bantu abahlatshwayo kuleli zinga lakithi ngapha esithi thina yi-Johnson County kumbe i-Tarrant County. Isigaba sakithi ngapha bakhuphile embikweni lapho ukuthi hhayi abantu sebehlile kakhulu, babehlaba 4,400 ngelanga, kodwa kathesi sebehlaba 400 kuphela. Sekungathi laba abahlabayo batshona nje bemelela abantu njengalokhu ukuthi kwehla kodwa kukhanya kwehla ngoba abaningi sebehlatshiwe laba befuna ukuhlatshwa. Sokusele bonaba ontamozibo abathi kabakholwa kujekiseni abangafuni ukuhlatshwa. Yomumo we COVID vaccine lapha, kodwa ke yona ikhona sibili isegcekeni i-chip imahala abantu bangaya bayihlatshwa.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende weLebotswana ulandula imbiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uyingxenye yohlelo lweBholoho lekaZungula eliphawulwa lamhlanje. Ezinye njalo eziphathamandla zamabandla aphikisayo ezibalisa eMthwakazi Republic Party leMDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.